Indaba yezisebenzi zikahulumende iyazakala sasivele sikwazi ukuthi iback pay phela izaphela so akusimangalisi ukuthi siphelile kanti yayizahlala ingapheli njani yona yayivele isazakala ukuthi imali engaka okuzabanzima okwamanje ukuthi uhulumende ke abe sebuyela emchineni yakhe printer ke ezinye izimali yikho njalo ozabangela ukuthi phela inflation ke ikhuphuke ngokuthi ipress ke printer imali sizavulwa ke 24 hours ukuze phela izisebenzi zikahulumende phela zithole imali so siyakwazi ukuthi uhulumende ke uphakathi kwenkinga ngendaba yokuthi uzakwenza njani ngezisebenzi zakhe.
Izisebenzi zikahulumende ezinengi zingakhalala umsebenzi, kungaba lomthelela bani lokho?
Inkinga esuka ibe khona ngendaba zikahulumende kumbe izisebenzi zikahulumende ikuthi abanye bangkhona ke bathwele izikhali abanye bangkhona ke yiba bakhangela ke i-security. Nxa ke kungabantu abangadisturba ke kumbe singathi bangaphazamiswa endabeni zemali sibone ngani ke kungehlela ke ilizwe ngokubi ngokuthi nxa kuyikuthi amasocha angaqala ukuthi bafuna izimali kanti yibo abantu phela kade betshaya abantu nje nxa bekhala ngezimali. Nxa sokuzaba yibo ke abathi bafuna izimali asiboni kukuhle kuhulumende, njalo abantu bakahulumende phela yibo ababona esikhangelele ukuthi khona yibo abenza uhulumende phela abe nguhulumende njengoba besebenza emahofisini. Nxa sokuyibo ke abaswela ke imali, sokuyibo njalo abazaqala ukukhonona, kuba yingozi ke elizweni.